kanti vele kuzanywani into nje yokuchitha isikhathi abantu abafunda umthetho banengi amajudges akwazi ukwenza ngendlela efanele yomanengi kanti uma laba ungezelelelwana iminyaka wagcinwa kwazi kwaba phakade abantu bebanengi kangaka abafundile abalolwazi bokuphatha umthetho asonto edingakalayo layo uma laba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe ne-constitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution i-serious document efanele ihlonitshwe ingabe itshitshwatshitshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho njalo nxa izatshitshwa i-constitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Ababale i-constitution abantu itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparlamente indlela efuna ngayo kayisiyo constitution i-constitution i-constitution kayibalwe ilandele.
Ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo?
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe bazakwehluleka. EZimbabwe akulanto ongathi wena izakwenzakala, akufani lokuphuma lokushona kwelanga. EZimbabwe kugcwele izimangaliso, kwenzeka lokho ongeke ukucabanga. Kodwa ingozi kuza kuya ngokuthi wena amajaji azihlonipha okungakanani, ahlonipha kangakanani umthetho. Kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo, hayi okulahla abantu. Ngakho-ke kasikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha. Sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo. Kodwa angazabe uhulumende uyawina ekhoti, nxa ewina kurongo kuyasala kurongo. Ukuwina ekhoti kakwenza into ibe right, iyasala irongo injalo uwinile. Ngakho-ke kubi kakhulu ukuthi idemokhrasi edalwe ezanywa ukwakhiwa iphethwe ngalindlela, iyagwazi iyabulawa. Igugurawundi kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMathebeland, ichobodisa kwayona i-constitution le kade ifanele ukuthi bayihloniphe.
Umbuzo wami wokugcina, ungatshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho?
Hayi, kasitshengisi la kancane. Baba umsakazi, ziningi kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu. Sisadinga kunje iChiambokwe report esifuna ukuthi iphume uhulumende, izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report yeChiambokwe commission. Ziningi izinto esifuna zihlonitshwe, amalungelo abantu lakho konke lokuyana. Izinkantolo ziyavimba, azizimelanga la kancane, zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo, amajaji ngobuningi bawo. Kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho, ahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle, kodwa phakathi kwesaka lelo amaningi abolile kuselo msebenzi omningi okufanele wenzele. Le judgment ayitsho la kancane ukuthi iZimbabwe emthethweni le mthethwandaba iyahlonishwa. Umthetho awuhlonishwa, i-constitution ayihlonishwa, le mthethwandaba kayihlonishwa, kayikhululekanga njalo.